udubo lokusilela kwamafutha ezimoto lukale ngomvulo njalo kuthe ukufika lwesithathu kungasela ngitsho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqalise ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola alitshumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokhu kudale ukuthi abatshayeli bamatax labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samathumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku-50 cents umuntu ngamunye kusiya ku-75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belindela umafutha njalo uthi lokhu sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Sileyo khonapha egaraji lesithubekile lapha egwanda bakithi thina njengathi odriva bomchovo emateksini asachovi sona simile siyabe siqatshiwe siqatshiwe njalo nxa siyofika kumnikazi wemoto ebefuna imali yakhe eqotshe umsebenzi.
Umnumzana Thamsanqa Ndebele uthi uhulumende kumele athelelawo mafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu nsitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasithole ifuyo lenjani enele but nxa singaba layo kwabe kwanda sibe layo kuzuba sibe layo kokudlo sibe layo kwaCaltex at the same time sibe layo SMED. It means labantu be-black market bona sebesiba ku-disadvantage imarket yabo sinjani free for feed. So sile challenge enkulu sokuthi abadala labo basibonele into le bakulungisa.
Ayisibo bezimota kuphela abakhala ngodubo lokusilela kwamafutha lokhu. Umnumzana Gekeletso Sligwana uyamba igolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imitshina isebenzisayo ifuna amafutha.
Mina ngisesendela ke owathesa udubo sesilalo idiesel. Idiesel ayikho sesila amalanga singasebenzi ngoba ama-generator nama-compressor konke sisebenzisa idiesel. So idiesel sisibusele ngoba kakhulu ngoba simile owathesa sisebenzi.
Umnumzana Mduduzi Jume ebandla eliphikisayo ele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kukahulumende.
Abantu abaningi mbona le ndleleni ekuseni bebewokha besizethana nxa ukuthi akula fuel egwanda. Mbona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona ngenxa yokuthi abamagaraji ma ubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni. Uhulumende uyehluleka ukuthi alethe i-foreign currency eningi abantu bathenge ifuel loba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi yenelise ukuthi ikwanele izweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nico Ncube kathanda ukukhuluma okuningi lolu daba ezinde luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.